Into emangalisayo ukuthi abantu ababili bengaba lenotho engaka edisiyazi ukuthi le mthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe namapulazi elidlule lilodwa umuntu eyedwa kumbe njengembuli akuvunyelwe emthethweni. Kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakaBugabe baze babe lomhlaba wonke lowo ngathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise. Sometimes asithi ngxenye ngamanga, but since okungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi liqiniso. Awubekwa ngukholo nxa ukufunda ukuthi kwenzakala eZimbabwe okwamaqiniso. Sesibonele ukuthi iZANU-PF ibone kanjani, ngoba konke lokho asikho ukuthi kuyinkinga kaSimba noBona, but kukhombisa ukuthi iZANU-PF kule nto vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye seZANU-PF ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi katona umhlabathi usezandleni zabobani, amapulazi asezandleni zabobani, uzivanwile amapulazi amangaki. Kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Yeah, bafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzatholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe balamapulazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Utshela ukuthi umnangagwa enjeyana ngabe nepulazi eliyi-1 akulanto enjalo. Amaripoti okuthi mbani olamapulazi amangani asoze siwabone eZimbabwe as long iZANU-PF iphethe umbuso, asoze siwabone ngoba vele bona abantu abakuZANU-PF kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi namapulazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela okaSimba lobona lokhu sokuvela manje. Babekwenza umgazi esaphila, bathola umgazi esaphila amapulazi nala. Esiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Bengaba bawathola njani lawa mapulazi? Kungenxa yokuthi bengabantwana bakamongameli nobengumongameli.
Nxa sikhangele indaba likaGrace loSimba le, sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le, ama-documentary e-Jazeera la amane abekhuluma nge-gold mafia ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu ukaSimba lobona nokutshontshwa kwegolide namanye ama-minerals eZimbabwe, then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngitshile ekuqaleni ukuthi iZANU-PF isitshela okwesikhathi eside ukuthi since ama-2000 i-land reform iqala laphana ukuthi one man one farm, but nanku sesithole ukuthi uSimba lobona balamafamu amaningi adlula khonokho ababekufaka emthethweni. Ukuthi iZANU-PF iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe, but imithetho yakhona they don't apply kubantu aba-connected neZANU-PF.